hayi umumo usubuyele esikhathini sesensuku zonke nje hayi ilanga umumo womphakathi hayi ilanga selikhona hayi izulu alisani isidlulile lokhu zeli hurricane Ian lo hayi usedlulile njengensukwini nje hayi engadlula nje sokusala khonokho nje ukuthi sokulwisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphakanyiswe lizulu leli amapholi amagetsi awayo izindlu ezagcwala amanzi khonokho nje yiyo nje into ejwayelekileyo eyenzakalayo yikho sokukhona yumsebenzi osukhona hayi kodwa yena ulokhuzeni uhurricane Ian hayi kasekho nje hayi iflorida sesekubuyele endaweni khonokho nje okwamalanga wonke
siyabona ukuthi izulu leli lingakani uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina leli zulu
ye ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha into eyenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kulokhu zeni kuma-weather forecast ukuthi i-hurricane ihamba iya ngaphi izabuya ngaphi izachaya ngaphi lapho izachaya kanje lapho izachaya kanje laba abaseduze lokhuzeni lolwandle bo-Fort Myers lezinye indawo ngathi ye hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili ngoba nxa echaya amanzi ye indawo ziyalokhuza kuba kubi sibili ngale kuleziyana ndawo hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka bayasuka sibili iliqiniso kodwa-ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha lapho esikhona thina kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani nde liye ngaphi kusokusiya ngokuthi khona lapho endaweni ohlala khona kuyabe kuyini okuzahlupha khona njengalapho mina enhlala khona into ehluphileyo ayisiyo ilokhu zena ukutshaya kuka-hurricane sibili into ehluphileyo ngamanzi abebuthana-ke kwase kusithi khona isidlulile yona i-hurricane amanzi lawana yiwo akade sigcwala-ke endaweni ezindlini endaweni and ayisikho ukuthi khona sithi yiflorida yonke nje kuya ngokuthi endaweni nje laphana endaweni so ukuthi abantu basukume baphume endaweni kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngaphi njalo lokuthi khona nxa bekhangele ukuthi khona izachaya kanjani i-hurricane yakhona la usubona-ke ukuthi khona hhayi thina lapha hhayi lapha singasinda ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisonto elula